Disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwazi omuhle, siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesithathu mhlazingamajumi amabili lane uNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu ababili bahambisa iGrain Marketing Board lohulumende weZimbabwe emthethondaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebejeziti bashiselana bona umumbu bethengiselana betshintshana ngezinkomo.
Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe.
Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho ababe sicabangile, kuyabe kungelanga enye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona.
Abanye abantu abahloniphekayo bazama ukulungisa okwehlele idolobho lakoBulawayo.
Isifiso sama-aldermen yikuthi banaba amadoda asigcinele idolobho labo, kube ne-dialogue labo, sibonisane, sincedisane, kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabile vethi yakho kumpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu ababili sebehambise inkampani ye-Grain Marketing Board lohulumende emthethwandaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Umnumzana Alan McCann osiza abantu abaswelayo, lo mnumzana Clever Burambana Pasi ongumlimi bathi umthetho obizwa ngokuthi i-Statutory Instrument 145 of 2019 Grain Marketing Board Regulations kawukho emthethweni. Ababili laba abamelwa ligqwetha umnumzana Tendayibhidi bathi umthetho lo wephula ezinye iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe, ngakho-ke kumele wesulwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha le-GMB kanye lelehulumende. Izakhamizi esixoxelazo ezigoqela umnumzana Limukani Juma ohlala eKezi zithi benze kahle ababili laba.
Uhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebejeziti bathengiselana bona umumbu, bethengiselana betshintshana ngezinkomo. Kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umumbu onganye 1 ton or i-half ton. So nxa uzohaya imota uyisa e-GMB, so njengoba ama-fuel ekhwelile, ama-prices ekhwelile, so imali yakho vele iphele kuhayela imota egcina ngasathola.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane sibini?
Ya, mina kusekela bafunyele ukuthengiselana nje akungona kho kufunzakala.
Ngicela ufake isizathu khonapho.
Ungangokuthi umakhelwane wami akalamali ufuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu. So mina bese nginika umumbu yena anginike inkomo kele ku-right ke laphana lo ukuthi ngithathe umumbu wami wese-GMB siyaphiwa imali RTGS ezaphuza ukungena kwisitithani siyangena izinto esezikhwelile ayisela value.
Singathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumendena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu. So yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu impuphu lokunye. Akunjalo mnumzane?
Hayi, so esingathengisanga ngentengo ephezulu siye sikhulumisene sazothuthwa. Nxa sithengisana umumbu emakhaya amabhayethi sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke kungakanani, kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kuntengo ka-20 kg yempuphu lalingaphansi.
Yes, singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibile abantu lokhu bethengiselana yini amabele?
Bathengiselana sifile emakhaya, kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala suphele umumbu wakho yimota sobuthatha ngosusa ithimbe ngosusa eKezi sizothengisa icholojo yikho lapho natho ukuthi uzongambukisa, kodwa-ke nxa siyothengiselana nje kwahapha eduze khonapho hhayi ayikho inkinga lapho.
Lo ngumnumzana Limukani Juma, isakhamuzi seKezi, sixoxela esemzini wakhe. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe. Abalamabhizimusi amancane athenga amarands lamapula bathi imali le isililihlo lentwala ngoba amapolisa abopha okumangalisayo. Abantu bathi yenza lokonke lokhu emigoqweni. Bathi loba kunjalo leyo abayitholayo ilesisindo esijeneyo mihla nemihla okwenza ukuthi bengatholi inzuzo kulokhu abakuthengisayo. Uhulumende usanda kuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Uze sixoxe ngalokhu sikhulume lo Nkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo.
Imali siyithenga emgwaqweni babaduze ebantwini bona laba abasebenza ukuthintsha imali emgwaqweni. Kodwa siyithenga vele usevalweni, uyabuthaka luvalo njengoba besithi sokubophisa ukuthi kubotshwa wena uma thenga imali lo mathengisa. So siyithenga lathi vele ucatshile, kodwa akula ngenye indlela ngoba lathi kumele phela siwode sithengise. So imali vele sihamba siyithenga emgwaqweni.
Emabhanga vele akula lutho Mampofu?
Hayi, emabhanga vele noba kathesi ungaze uvule iziza khadi njenge-cross border. Ungahambe ebhenki le visa khadi bayakutshela ukuthi bayenza ama-deposits kuphela, akula ama-withdrawal. So ungangokuthi noma ungazuke lalo lelo visa khadi vele alisizi ukuthi alisebenzi ukuthi vele ebhenki. Instead vele kuzamela i-black market ukuthi uthenge imali.
Singathi-ke khonapho-ke ku-black market imali ithengiswa njani?
Ama-rate angikhona yiwo ayenza kube nzima ukuthi kusebenzeke ngoba namhla uyayithenga ngenye irate, kusasa uyithenga ngenye irate. Ngama-rate esingathi awakho stable, angamanga ndawonye. Namhla bona abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho babe kucabangile, kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona. And ama-rate angikhona i-US dollar nxa uyabe uyithwele imali esingathi thina uthele i-cash esandleni, i-rate yakhona ingcono kulo muntu olemali esefonini ngoba nxa uyithenga ngemali esefonini iyabe isidura.
So-ke nxa usuthenge-ke emkambo nalowo susiyathenga-ke impahla oyifunayo, asithi-ke kwele South Africa kumbe eBotswana, ugcina uzuza yini lokhu ngesilungu okuthiwa yi-profit?
Hayi, vele sesihlala sirana ama-losses ngoba asithi thina babadube bengihambile kuliviki ngaya oda e-South Africa. Irandi ngalithenga emkambo ebantwini emgwaqweni. Ngizalithenga kuliviki esingathi thina i-1 RTGS, i-$4 izabe ingithengela i-R10. Ngizahamba ngiyoda. Nxa ubuya laphana ubuya kusamela ngithengise u-calculator ku-rate yena liyani othenge ngayo last time. Ngoba uzathi usuyaqeda ukuthengisa usubuyela futhi emkambo, i-R10 izabe isithenga nge-4 RTGS elamasenti phezulu. So singathi thina vele sokuyibuhlala sirana ama-loss. Ngapha futhi nxa sitholakala uthengisa ungathi kumbe uthengisa kumbe nge-rand, kumele uthengise la ucathile ufihlele amapholisa ngoba kulezi nsuku bayabopha vele. Ukutholakala nje kuthiwa uthengisele i-customer ngemali yangaphandle kwelizwe sokulicala sokubophisa. So kumele lawe lanxa uthengisa uthengise ufihle ucathile bengakutholi.
Bangakubamba sibili la uthenga khonapho bakuphosela phakathi?
Ye, bengakubamba kuphela. Sokusenza vele kudala ukuthi i-corruption isebenze ngamandla ngoba sokudala ukuthi mina lalelelo pholisi elingithole engithengisa ngaleyo mali. Sokumele kube khona esincane lami engisikhiphayo ukuze lingiyekele. Ngaphandle kwalokho vele sebekutshela ukuthi uyejele uyekhodi ngoba umthetho kahulumende awukuvumezi ukuthi uthengise ngemali esingathi thina i-foreign currency. Kumele uthengise ngama-RTGS. So lathi ukuthi ungarani ilosi babaduze ikhona okuyani ukuthi uthengise ucatha nxa i-custom isibuyile kuwe ithole i-foreign currency. Vela kula ngenye indlela ngaphandle kokuthi uyiyamukele uyivume.
So kulobu nzima lapha Mampofu?
Hayi, kulobu nzima kakhulu ngoba lona ngokwalo vele i-RTGS singathi thina imali engathembakalanga, especially emuntwini oyabuthengisa singathi thina nxa uli-cross border ivele imali engathembakalanga ngoba namhla ivuka ileyi rate, kusasa ivuka ileyi rate. Kodwa nxa uthengisa ngayena leyo ovele uthenga ngayo lapho oda khona kuba nganeno, kodwa ngakhonokho ukuthi kuyabotshwana. Hayi, kunzima babadeli.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla etshiyeneyo ekobulawayo. Sixoxelaye esedolobheni lelo. Sike sibone ke okusemaphephandabeni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Christopher Dube, umabhalani wedolobho lakobulawayo, usehambise emthethwanidaba udaba lwakhe lokumiswa umsebenzi wesikhatshana umsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami labanye bakhe. uthi wamiswa umsebenzi ongekho emthethweni. Okwamanje sebuyele emsebenzini. Lokho kwethulwe liphephandaba leChronicle. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze umhlangano izolo lababalisi abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umhlangano lo ubonga ukuhlolisisa ukuhlupha ababalisi. Yebo, kwamanje ke suka isikhathi senu ngothi ke sizwe ukuthi lisethuleleni namhlanje lingakhohlwa phela. Xa ufuna usidumezela umlayezelo, sidumezele kunombolo ethi 012024650318. Leyo phela iWhatsApp inombolo.
Ngiyakubulisa umsakazi omuhle. Igama lami uThandazwane Mgcinikhaya. Msakazi ngilokudana ngendlela iCouncil yaboBulawayo kwenzakala izinto ngayo indlela ehanjiswa ngayo. Besicela abantu bokuza labo beke besichayise ngomoya bakithi. Council yakoBulawayo ibiyiCouncil ehanjiswa kuhle, eqhuba umsebenzi wayo kakuhle, out of amaCouncil wonke elizweni. iCouncil yakoBulawayo ngakhali Bulawayo it was the best cleanest council town emvale eminyakeni edlulileyo. Kodwa lokho kubuye kwakhansila laba bokuza laba, hhayi hhayi hhayi, besilabo silaba khansila oparira Mpofu labana, kodwa ade bengenzi njengalokho sokusenziwa yilapha. Besicela nje laba beke bezinuka amakhwapha bakithi bake basishayise ngomoya basivulela isikhala. Abasivuya bajoni besibangela umsindo sibili. Nanku sebuya le corruption lokhu lalokhu into eziningi ezijini, hhayi ngabaphumi bahambe umsakazi. Sesidiniwe ngabo khansila laba, sesidinwe abantu bokuza lapha, abake besixolele. Khathesi kuvulwa amashophu nangu Pick and Pay uyavula usehle wagijima wabuya labantu bakhe. Njalo into eyenza khonokuthi bebile abantu babo fica ukuthi umuntu ongumaneja uvela khona le maswingi, uvela khona lokozwimba, ahle gijime ethatha abantu bakibo istate aqatsha abantu abaseduze khonapho. I-local is liquor. Kodwa bona bagijime esatatata bavela kajana, hhayi sesidiniwe abantu laba kithi, sesidiniwe.
Mina lami igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina into engikhala ngayo ngabe uhulumeni wakithi uyabuyisela imali yase-Amerika isebenze ngendlela ebevele isebenza ngakhona, ngoba le nto ayenzeleyo ayisizi muntu, ibuyisela izwe lakithi emuva. Akula lapho esiya khona, uzefike lesi sikhathi wonke umuntu nje impilo imile, akukho lapho esiya phambi, akusakhanyi lapho esuka khona nalapho esiya khona. Sesibuyele back ku-2008 lapho ebesikhona, akusekho yompilo eya phambili. Ngabe uyakuyisela le mali ebe ikhona kusebenze ngendlela efanayo, mabehlulekile abashiye.
Linjani balaleli nabasakazi? Hhayi, thina siyaphila mbijana nje njengoba vela into zankhona zinje. Imbono mina umbono number one bakithi, bengazi ukuthi abantu bezanpf mbeni kuyabhadalwa yini ukuthi bekhulumisane lochamisa bakithi belungisisa izinto. Ngoba izinto ziphakathi kwabo boyi-2 kwebo MTC lo eza bangabambana, izinto zonke ziyabarayithi. Ukuthi abakubone yini, xa bengakuboni lokho vele ilizwe wakhe beligwanise, ngoba into esegcekeni. Number 2 bakithi, besicela kakhulu ukuthi ngabe xa besenza izinto beqale bebuze ebantwini, njengalokhu okokumisa idola inkalakatha yento elizweni, ngoba bonke abantu basebenzisa lona besiya phandle kwamazwe. So lokho sokugcina kukhulunywa ngulo abe iconnect, liyabona ukuthi uzwe umuntu esithi umsebenzi wakhe sokusaqhuba kuhle, kuyatshengisa ukuthi laya angastuck, angama. So libona ukuthi ilizwe liyabelisiwa njani, liyabelisiwa kakhulu. Indlu icitshwa iqalisa ukulayitha, ingaveli ilayithi ubonise ilayithe yonke, iyabe ingasacitsheki. Izihlobo zami bakithi, bantu linelisibusayo, alike like lilalela abantu, lingaphonga ukhangela okwenu kuphela izikhwama. Imali kayibe khona amayusa, lina liholani khona ngapho, lilani lihola amabhondi nalawo. Kuleyani iminyaka sahola siyawaqamela amabherasi cheki zanupiyefu, dakathesi futhi sesifuna selifuna sicine siqhamela zenezo zingayehluleka lizajinja futhi.
Nxa ufuna ukuthi uletheke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318 leyo ke iWhatsApp yethu. Njengokulithembisa kwambi izolo zulukandaba siqhubekela phambili sihlolisisa okwenzakala kobulawayo lapho ke unobhala owamiswa umsebenzi wesikhatshana ngumnumzana Dinashe Gambarami. UGambarami wayesithi ukhanya ngazani ke umnumzana Christopher Dube yena ongumabhalani kulento eziningayo ezenza ngendlela engayisiyo njalo wayecabangela ukuthi nguye owenza ukuthi amanzi angaphathwa ngemfanelo kobulawayo. Siyabona ke ukuthi izithunywa zohlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho luthumeze abantu khona ngale kobulawayo. Bafika ke bahlangana labantu abathiyeneyo abagoqela ke umeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mguni. Ake sizwe ukuthi uthini ngomhlangano awenze labantu laba.
Kuziwe imibuzo mayelana nokumiswa komsebenzi okuka-accounted ukuthi isizathu kwakuyini, kwakubangwani, nokuthi ngokubona kwethu into leyi sayiphatha ngokusemthethweni yini. Base bethi begade ngathi ngolwesihlanu babuza imibuzo singade ama-directors abakhokheli bezingatsha ezijeneyo ezikhansile. Sizakhumbula ukuthi kwabangathi kwamanye amacala ade sethiswe ukuthiwa nkleki ngokuthi kule mali okuthiwa yacatsha engu-deputy director ubona ngezazakhiwo ngathi public works. So wathi ufuna ukuthi bazise konke ukuthi kuliqiniso na kumbe baqambela amanga otawnclerk. Basebebuza-ke ama-councillors wona lawo esingathi aphathela kundaba naleyo yokususpenda kwa-townclerk kumbe asingathi babe buya bezama ukukhipha utownclerk e-ofisini ngodlakela. So umsebenzi baqede bagqibene ngomvulo sebebuyile eHarare bathembisa ukuthi kusafika uLwesihlanu lolo amalanga amabili alandelayo babe sebegqibile umsebenzi wokulungisa iripoti leyo abazayihambisa kuminista evikini elandelayo.
Umeya wenze umhlangano labantu abaqakathekileyo bedolobheni leli abanye babo babe ngamakhansela balalokhu-ke okubizwa ngokuthiwa yi-Alderman's Forum. Umgcinisihlalo weforamu le umnumzana Phineas Ndlovu ukhuluma ngomhlangano abayenze lo meya izolo uthi lokho behlolisisa okwenzakalayo.
Esikuvumeleneyo ngikwemukela iripoti kameya, yinto eqakathekileyo ukuthi asitshele khona sikwemukele, sikuzwisisile ukuthi kuhamba njani, singathathi hlangothi but silandela ama-facts obesitshela wona ukuthi hhayi okuyintolokuyena kwahamba so kwahamba so. Yikho esikuvumeleneyo ukuthi hhayi lokho sikumelele sikuzwile but sesimelele i-finally from the ministry's commission. Asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho but kufanele sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuhambe njani. I-feeling kumbe isifiso sama-aldermen yikuthi banaba amadoda asigcinela idorobho labo, kube ne-dialogu labo, sibonisane, sincedisane. Kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabile vethi yakho kumpi but sikubone kuqakathekile ukuthi kufanele sihlanganele sonke sibonisane, ngoba kuqakathekile. Into eqakathekileyo lapha yikufaka idorobho phambili, nothi kufaka umuntu phambili. But engizama ukuthi ngicine ngakho yikuthi ngithi mina bahlali bakobulawayo njengama-aldermen, njengabantu esike salirani idorobho, kasibekanga induku phansi. Silani, sisebenza lani, siyafisa ukuthi ibulawayo ibuyele ngaphi esimeni sayo ebiyo yona. Asikuthandi okwenzakeleyo, kakho namunye phakathi kwethu olwa lakho kumbobona ngathi kuhamba njani. Sicela ukuthi abantu nxa besebenza idolobho lakobulawayo bonke i-management nama-councillors bazibone besebenza beyithini.
Bukhangelelwe ukuthi laba kade behlolisisa okwenzakala edolobheni lakoBulawayo bazalungisa ugwalo olujulileyo ngalokhu abakubuzwileyo okwethulwe ngabantu abathiyeneyo. Abadala bathi sizoyicela ivuthiwe. Asihlanganeni njalo kusasa lapho isabi silokhu esixoxa ngodaba lolu.
Ye, njengokutsho kwami lapha-ke siyahlangana kusasa lapho siyabe sixoxa khona lo munye walabo-ke abakhona ngale koBulawayo. Sesikhangele-ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Booth omele ilizwe leMelika kwele Sudan uthi kusakude ukuthi kubunjwe uhulumende kaZulu kulelo lizwe kulandela ukususwa esikhundleni kwamnumzana Omar al-Bashir. Umnumzana Robert Mueller owahlolisisa okwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi umnumzana Donald Trump egakasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Ukhangelelwe ukuthi uza kwethulela idale le-House of Representatives akuthola kuphenyo lwakhe. Sokule sikhatshana wethula ugwalo olujulileyo ngodaba lolu, kodwa amalunga amademocrats kawasuthiseki ngokunye okuphakathi khonapho. Kuqhubekela phambili ukulwisana kukamongameli Donald Trump lamalunga ebandla lamademocrats, uTrump athi bazonda ilizwe leMelika lele-Israyeli. UTrump wethule eminye imibiko izolo esithi ibandla lamademokrasi kukhanya ngani lisekela uhlelo lwe-socialism olwaluqhutshwa kudala ngamazwe anjengeRussia. Ukuze sihlaziye udaba lolu ikakhulu okugoqela inketabetshabi, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe.
Sangithi siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. UTrump useqalile i-campaign la. Udaba lolu uyabona ukuthi yulu daba olungamsiza ku-election campaign yakhe, ngoba vele ukuwina kwakhe ngo-2016 kwakuyizindaba zona lezi eze-immigration ezifana la zona lezi ezokhuluma kabi ngabantu ababuya ngaphandle kwelizwe. Yena usitshela ukuthi yi-winning strategy for him ngo-2020.
Kuyenza ukuthi anqobe yini khonokho?
Mina ngilama-doubts ami, ngoba I think abantu be-America i-racism bazama ukuthi bayibalekele ngendlela zonke possible because of i-history i-America elayo ngendaba ze-racism, mawubheka i-slavery and all that. So most Americans are progressive, right? Indaba ze-racism abazijabuleli kangako. But uTrump, I think, yena akalayo enye i-choice ngaphandle kokuthi agijimise yona leyo strategy, because uyayazi ukuthi yamonisa last time.
Yes, yabona ama-democrats lawo segijimela khona ukuthi akhulume ngakho kulokuthi bekhulume ngalokhu okwenza banqoba kukhetho umnyaka ophelileyo, kambe kusoze kuwenza ukuthi badliwe nqakho nokho.
Hayi, mina ama-doubts ami ukuthi ama-democrats this time around bazodliwa, ngoba I believe strongly ukuthi ama-Americans i-politics zika-Trump abazijabulele abaningi. Ma ubheka even ama-ratings ku-Trump khona manje, even though ezamile ukuphika kancane, still ulokhe ku-44%. That means ukuthi 54% of ama-Americans they don't want Trump, and vele abazimiselanga ukuthi bamvotele.
Ngesikhathi lesena sadlulayo abantu bethuka bebona enqoba, kambe akasoze bethuse futhi.
I think abantu abaningi okwenza wanqoba last time ukuthi abantu abaningi abazange ba abanye abantu abaningi abazange bahambe ukuyovota, ngoba babezitsheli abama-democrat, ngoba vele abaningi babengabelieve ukuthi uTrump engawina. So I think this time around kwabethusa kakhulu ukuthi ngempela wawina lo muntu. So ngo-2020 I think ama-democrats will be in full force to make sure ukuthi vele kuzotshawa ama-door-to-door campaign and make sure ukuthi wonke umuntu vele uyahamba ayovota.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Ngazalelwe enkompo, nimina ngakhulele enkompo, ngeke ngikhohlwe lapho engivela khona. Umuntu ngumuntu ngabantu isizwe.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya, ngazalwa koBulawayo, ngakhulela koBulawayo. Ngiwumhlabeleli ohlabela umculo wesintu. Ukucula ngawuqalisa kudala ngisesemncane. Iqembu engisebenza lalo liqembu lensingizi, kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa, lokhu abakuthi ngesilungu i-solo artist.
Khumbula
ithi khona ubuntu ivela edlaladeni elithi the spirit of ubuntu idlalade lami lakuqala engalikhipha ngo-2006 mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguvusa mkhaya okwakhathesi ngiyabhala ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu baningi abantu abayenza umculo emhlabeni ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele ngesindebele ngilondoloze okwakithi ngoba singathathela kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa sizaba yinhlekisa kwezinye izizwe.
Amasiko akho akachekile ilizwe lakho litachekile
umuntu ongazi lapha avela khona kunzima kuba azi lapha ayakhona
abantu bakini bakachekile
ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohlwe lapho vela khona lanxa usuphumelele lanxa usuyenze izinto ezimangalisayo kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona kakathekile ukwazi abanye abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungela abanye abantu
uzo njani ke umculo kaVusa Mkhaya uVusa Mkhaya ke uyajazi lokuzwayo sibona ukuthi abanye abantu bathini uCharles Maphosa uthi salibona nemsakazweni ngilalele ngise South Africa eCosmos City uzobuya ke uMichael Mzila uthi Dube livuka njani ngiyaphila ke mfoka Mzila uzobuya njalo uTimeman Moyo uthi ye ngiyaphila mina Dube ngapha ngisengilande eBrithani phela siyabonga kakhulu uthi yangena khonapha Khumbu Khumbu Dlamini uthi livuka njani ngiyaphila kakhulu mfowethu lo Emmanuel Sikauke uthi ngikhona khona pha esitikini ye kunjalo singakehlukani othi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje abantu ababili bahambisa i-Grain Marketing Board lohulumende emdodondaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe abathengi abathengisa impahla emazweni bathi sokunzima ukuthola idola lokunye okuthiyeneyo siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngukip stube.